into khona ukuthi kuleli lizwe sonke siyazi ukuthi abombangazi uma befuna ukuhlangana endaweni kumele bazise amapholisa njengebandla le-NDC bazise amapholisa amaphoyisa asinikeuvumale okuthi limangalisileyo ukuthi sezokufikwa kuvenyu ukuthi senze leyo rali sabona sokuthunqa intuthu zokuthi sidelana ngamatshe sathingasasebani sokuhamba njani kodwa uduwo olube khona olusiphazamise kakhulu ukuthi amapholisa bencedisana nabantu bezanu ukuthi babithaye ukube yinkinga ngakithi ngoba bona beyevele bekwanza ukuthi sabe sikhona kuleyo ndawo ngasiphi isikhathi.
Lithethe manyathelo bani pho njengoba likhonona ngamapholisi ukuba naye bencedisana labasekele bezanu-P F?
Okwakhathesi njengebandla sisazama ukukhangela abalandeli bethu abalimeleyo bayafika ithumi njalo kulo mntwana oleminyaka eyi-7 olimele kakhulu sizame usiqale sibone ukuthi abalandeli bethu laba bayathola ukwelatshwa kwenzeka ukuthi uma sesiya komthethandaba sisaziwe ukuthi impilo zabo sezirayidi ngoba kube kubi kakhulu soke sizame ukuthi sikwenze ngalesi sikhathi futhi sincedise laba abalimeleyo bese sibona ukuthi sithatha nyathelo bani nodaba lamapholisa akadibe yiwo aphume
sesike sezwa abakhokheli bamabandla omabili umkhokheli wenu ubabuTsvangirai leziphathamandla zakhe uMongameli Mgabe labanye bakhe kuZANU-P F besola kakhulu uDlakela njalo bekhuthaza abalandeli ukubana belondoloze ukuthula kabakulaleli yini lokhu abalandeli bamabandla.
Mina indlela engibona ngayo ukuthi xa uMgabe ekhuluma ngokuthi ungazwaba le ndlalela uyabethabisa abantu abangaphandle kwelizwe bacabanga ukuthi yinkokheli ezama ukubisa ukuthula ukanti-ke kubalandeli bakhe uyabebatshela ukuthi babatshaya abantu.